umfundi wami. And we want to get out of the music. We want to put Blan there, but one shot. Kuphulane obekuncane kulapha then kufamily bakuyindlo Solomon ekhulana abashabela abanye laba la bebele ukusebenza so ngibona ukucakathekile ukuthi bona ehlezi njoba mina ku music ukusebenza yami ibe kwazi ukuthi bona ngisuka ngapi ngiyangapi labo kwenza ukuthi kusasa loba ngaseke abantu abethu bekwazi ukuthi ubaba wayekwazi ukulandela isiko lwakhe ngendlela enje
ngoba abanye likhangelele ukuthi bazaxhasana lana
uDuke Junior uyabekhona umhlaka Duke Malazi lo kuzele lo magwaza lo Christmas Ngovu
ngokomuntu wonke nje kumbe ngikwemuva
hayi no sikhangelele nje ukuthi wonke umuntu wakula kuto emasikuma Solomon ongamaziyo ungabe uyathanda ungabuya kumbe noma ungabuyanga kodwa ukusala ukuthi thina sizajova umsebenzi ngoba ingunga ichawa ukuthi kwala kuphela kunabantu abaningi babantu abalutshwana la we just play music yoka Solomon zitsha live kanjalo
yiziphi ingoma eziyabe zihamba phambili
mina ngathi zonke izingoma zika Solomon iyazitshaya loba amarege lazipe the traditional zobe zinjengabo bakhumalo balolila udubo Maria Maria ilanga balitshona ekhuluma ukuthi ungabo mshawukazi ilanga balitshoni yabona zile kakhulu udume nje just okwayisana zonke lezo
siyezwa njalo ukuthi la uzabe utshaya ezakho ingoma
hayi kanti ndathatha yonke ama-album abe la ama-album abe elilawo nama-album afika 20 so zabe ndithatha laphana ndithathe laphana ndizothatha idlale leza lawabo ngilethe ukhumbulane lethi kuye ngoba vele ithi kuye ishake la ngidlala lazo futhi imbonga othantana obeyisabe ontethelelo nengakhulu ukuthi uyazitshaya maybe more than 2 days lokuntshintsha kuphela ungakazigcina sikhangelele kanjalo uma ukuthi abantu bengaya ngokuthi kona esikufisayo ukuthi abantu bezazise ngokwakibo bezazise ngoluntu lwabo ukuthi kona uyini uvela kahle i-bus stop oyibiza uyayazi yini kuba uyazi yabo ngoba kukhona abanye abantu othola uyathola umuntu ethatha ludumo lento ongayaziyo nokuthi uyabona ukunceda ukuthi ungaqakathekisa umuntu ongayohlabela ilanguage ongayizwayo kodwa umuntu ohlabela ilanguage yabo ungaqakathekisi ubona ngathi akubalulekanga kubalulekile ukuthi sizazise ngokwakithi sizazise ngosiko lwethu yabona ma ngishaya ingoma zesikalangeni I think umuntu uyabe vele plan uyabe esizwe ukuthi ngihlabelane
okukhumbulayo ngomuyi uSolomon Skuza ongasitshela khona abantu abaningi abangakwaziyo
engakukhumbulayo kunosolomon ngomhlabeleni yikuthi wayengavumi ukuthi kona uthi khona ubani ungcono uhlabela ngcono kulabi wena wayelawo kuleyo field wayesitshela wena uzabona ngubani ungasazi bekanga wena ngokuthi ungubani wayekutshela ukuthi akulathaphi yomusic okumele ukuthi ma umusician ungayitshayi and ungakhophe omunye umuntu ube le-tred yakho kuyafana nokuthi ukuthi nje kithi ma ungezwa ingoma ethi uyazizwa ukuthi zithini awuzeke uyabeza ukuthi this is Solomon Skuza trip yabona konke lokwana kuqakathekile nokuthi nawe emhlabeni ma ungumhlabeleli ube nophawu lwakho aba yinto engangimthandela wona wayevele ele-classi yakhe lomusic yabona i-rhythm yakhe yabona ndiyaye umuntu futhi ohlabela ngendlini zonke ayengalalangezo thina kakhulu ukuthi akuthiwo ukuthi kona ubani kayazi wayelanguage wayazi abalangezi zonke amaningi
kakhulukazi Anolila, 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 Anolila
lila, aswekele.